Sarbonani sarbonani zulukandaba mthwakazo omuhle ye ngokamabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka 9 December into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo bayazazi inkokheli zabo abadala bayavuma and sebelimelelila ngalelo ngoba bazonde baganuni wabo ngento eyayenziwa nguChabangu so balindele nje ilanga ukuthi bekhulume befake-ke i-statement sabo-ke ukuthi hhayi thina inkokheli zethu siyanjani siyazazi we are very happy siyajabula kakhulu ngosekelo esilutholayo phakathi komuzi wempophoma
njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya emthethwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho
hayi vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi nako sekumele ukuthi ehlolisiswe sesenguChabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguChabangu osobe lomunye umoya esingawuzwisisiyo kodwa hhayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokhu ngakwanisa ukuthi ekwenze ngoba lingakhangela ukuthi last time sizame ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama-double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu sahamba lathi ekantolo previous election sizame ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi-ke yasethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hhayi ngamadlwane uyadlala sibili imbuzi ingazali ingazali ikhanka le ngwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa lingananzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa-ke ama-citizens ammelele abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka-9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi so lokhu hhayi njenge-citizen yelizwe uyavunyela ukuthi egabaze nje siye emakhothi esenzayo ngoba thina ikantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le-citizens coalition for change and akulanto ezasimisa kanjalo yena engazama enze nahayi kaqhubeke siyobona phambili topela tobona.